abantu abanengi bathole amabizo engekho ukantike okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona kusithi ukuthi abantu abaningi abazozibeneliswe ukuvota njalo bengazi bekwanisa ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula ngoba kuyabe sithi ukuthi kumele behambe umango bakhona abantu abathole amavote abo eWoodville bona bengabantu beSoshtown omnye wathola ibizo lakhe emazowe yena ngumuntu wakobulawayo omnye wathola ibizo lakhe eMarty South yena ngumuntu wakobulawayo kusithi ukuthi umuntu lo nxa engavota kuthi ukuthi ngelanga levote sokumele agade amabhasi esiya khona le emazowe eMashwesi kumbe siya le khona le duzane Plum Tree eMarty South esiya vota izek isilahla abantu abaningi lokho sibona kuyindlela eyokuriga irigela umnangagwa lokuthi khona kube lengxabano indaba zokhetho umnangagwa azathena ukuthi hayi sesibhanama elections for 7 years lokho esukwenziwa yizanu PS ubona kuyikuqila ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshe ezindaweni zabo lapho abahlala khona i-polling station imele ibe labantu abayi-1000 kodwa nanzela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yizek namhlanje ilabantu abalutshwane kulama-voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi-400 enye ilama-600 abantu abakwananga kusitsha kwenziwa lokho ngabongo ngoba kumele kube le ndlela yokuhlela ama polling station ebulenjini i polling station imele ihlelwe ibe le 1000 i software esithi nge web software SQL ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela ikwenza ukuthi izek i polling station ingabi labantu abangaphansi kwenani le 1000 lokho sokwenza izek yona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu kusithi ukuthi abantu abasoze bethole ukhetho olukhululekileyo lokhu yikuhlukuluza abantu beZimbabwe sibona ukuthi umnanga kufuna ukuqila abantu kube yinto vele ebangwayo kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo ukhetho olungeladli ukhetho oluphucukileyo ukhetho olungelasimenemene
manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise
sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba lesi iphatha njani ngoba indaba le ihlitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho njengoba engafuna ukhetho siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandleni baletha edolobheni sesilokucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll libona labo abantu bemaphandleni bona abavele behlale emadolobheni lokucabangela ukuthi bengabe belahliwe so lokho kudinga ukuthi wonke umuntu owe-Citizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.